Soku izika disendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC. Namukela ku Studio 7 ngesonto mhla ka 19 kuLwezi 2023 ngosithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje ibandla le-CCC lithi lizaphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabango ozithi ngunobhala jikelele waleli bandla elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo.
I-challenge vele ekhona khathesi ukuthi ngubani i-CCC, ngoba i-CCC ngendlela osokufakwa ngayo kukhanya ngani ngupresidenti kuphela.
Umteni kamuyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni e-Lady Stand Symmetry kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho.
Ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile, sengikhululekile. Asoze ngithole elinye ithuba lokubonga ngoba indlela ubaba wami angenza la yona.
Idolobho lakobulawayo seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki wokuhuga osomabhizinisi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Idolobho lakobulawayo lithi seliqoqe umhlangano omkhulu kwele South Africa kuyona le iviki okuhuga osomabhizimusi ukuthi betshale imali yabo kunhlelo zokuthuthukisa leli dolobho. Umeya wedolobho lakobulawayo umnumzana David Coulthard ozachasisela lomhlangano inhlelo zakobulawayo ulobe enkundleni yebulenjini lamhla ukuthi umhlangano lo uqoqwe kwele South Africa ngoba yikho lapho kulabo somabhizimusi abaningi asebetshengise ukuzimisela ukusebenza le dolobho lakobulawayo. Ibandla le-Citizens Coalition for Change likhangelele ukuphindela imithethwandaba kusasa lapho eliphikisa ilungelo likamnumzana Sengezo Chabang ozithi ngunobhala jikelele elokuxotshisa amalunga e-CCC ePhalamende, Senate lakuma-Council esithi awakhethwanga ngemfanelo. Igqwetha elimele umnumzana Chabango umnumzana Ngqobani Sithole uchasisa kabanzi ngodaba olukhangelelwe ukuhlafuna kusasa lokunye okuphathelane lalo.
Kulamalunga awe-party ye-CCC aqotshwe yi-CCC isebenzisa u-Secretary General wayo uSengezo Chabango. Amalunga la ahamba enkantolo esithi wona afuna ukuthi abuyele. Amalunga la athe efikile enkantolo, inkantolo ephakeme eseyalali yalichitha lolo daba. Base be-appeal-a besiya e-Supreme Court. Thina lo Sengezo Chabango njengamadoda ke besi-challenge abantu labantu ukuthi i-CCC ibaqothile njalo bona ukuthi bengakhulumi nge-CCC bephonga ukuthi ngamalunga e-CCC yona i-CCC ithulele akubancedisi. Ngakho-ke kwasokufika esikhathini sokuthi inkundla ephakeme yavumelana lathi lachitha lelo daba. But sebehambile e-Supreme Court iyangena mhlaka 1 December. Just fast forward. I-CCC yazobuya yona isithi no i-CCC njalo ithi uSengezo kayimanzi as a member. Kodwa i-CCC leyo ebuyileyo sile problem layo ngoba ngumuntu othi yena uyi-CCC ebuya le ncwadi athi ibhalwe ngupresident we-CCC uChamisa. Ngakho thina sasesibuza ukuthi kathi nxa incwadi leyo esithi i-resolution ibhalwe nguChamisa waye uChamisa engabuye enkantolo kumbe afake i-affidavit ngoba kuyabe sokufanana lokuthi siyamnyeya esithi yi-hearsay. Ngakho-ke yona le indaba yindaba ezangena nje kusasa yes ngo-2 emini High Court yaRara.
Libona luqhubeka njani udaba lolu? lilobufakazi obuqinileyo yini kwelenu icele?
We are very confident ukuthi sizaphumelela ngoba ngendlela esikubamba ngayo sikubamba ngobunono obuphezulu. I-challenge vele ekhona kathesi ukuthi ngubani i-CCC ngoba i-CCC ngendlela osokufakwa ngayo kukhanywani ngupresident kuphela. Any other person usefana nje njengesithuko ukuthi nqakade ku-CCC sokumele ukuthi upresident athi ukuthi namhla ku-CCC kumbe kusasa kawukho. Isitshintshile linto le. Wonke umuntu has lost ama-positions, wonke umuntu has lost i-membership. Into ezama ukulungiswa lapha ngubaba uChabang. Kulezinye izindaba ezesifayiliwe sezingathi zingathi ziba lihlekane. Wonke umuntu sekwanele ukuthi abuye athi kusengezwe lawo somemba, lawo somemba. Kule problem ephathini. Kodwa we hope ukuthi iphathi izahlala phansi kulungisise. Ngoba kuqakathekile khonoko. Ama-cases akhona ayafayilwa, asefayiliwe, sidila nawo. Sicabange ukuthi kusiyabamba amaviki amabili, ama-agent applications yabo sesiqede ngawo, sesidila lamasamanisi angathi azathatha sona isikhathi esingathi side. Akuncedi ukuthi abantu bebe besithi wena uthunywe yilokhu, wena uthunywe yilokhuyana, wena uyizani, wena uyini, wena uyini. Kuyukuthi kule problem abantu abayaziyo efuze ilungisiswe. That is not going to assist anyone.
Lo umnumzana Ngqobani Sithole iqwetha elimela umnumzana Sengezo Chabangu ozibiza ngokuthi nginobhala jikelele we-CCC sixoxela ekobulawayo. Siphinde saxoxa lo Nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga le-CCC ongomunye wabaxotshiswa ngumnumzana Chabangu edalela ePhalamende emele isigaba sakobulawayo kuhlandla lwabesifazana ePhalamende.
Iyaphonga ukuba yinto eyasimangalisa sonke ukuthi khona siyaphonga izivuka nje ekuseni sokuthi akhona selixoshwa ngumuntu ozithela nge-interim SG. Yinto emangalisayo kakhulu ukuthi kathi yena interim SG ubengaphi elaleni izinto nxa kade sithi ziyawonakala because bemele ukuthi phela erezi i-alarm njenge-interim SG.
Ngezinye indlela lilokhe ligcizelela ukuthi ngempela alimazi umnumzana Chabang kubandla le.
Ebandleni lelibingakhangela lizabona ukuthi khona bekunabantu abathiwe khona ama-class leaders and then ama-class leaders kube lama-class members and then kube lama-street champions. Lelo yiwaba ngisebenze labo ehamba ekhethweni ngemlelo ka-23 August 2023 njengebandla besikwazi ukuthi ayibandla lethu anika lihlale phansi ukuthi khona sibone ukuthi khona bengalungisa njani ekukhokheleni besikhangelela ukuthi ningekaze sihambele ekhethweni lolu abantu bezahlela phansi belungise-ke lokho kwabo ukuthi kulungise kukeke nasezinyeni kuyabutshwalane lokhu kwedikhala ngakho unayena esikhona le ililunga lethu ehlale phansi elungise lathi kuthi asingisenzi ihambe soso singahamba shithi ngabona ukuthi ibe ibandla lethu liphumelela linjalo.
Lo Nkosazana Sithabile Mlilo, ilunga lebandla le-CCC esixoxelaye ekobulawayo. Umndeni kaMoyi uRaman Gumbo obekwe izolo emathuneni eLady Stanley Cemetery kobulawayo uthi impilo iza kuba lukhuni engasekho. URaman obengumqeqeshi wezenguqu olodumo olukhulu ubhubhele esibhedlela seFrancis Town eBotswana ngemva kokugula okwesikhatshana mhlaka-10 kuyona le inyanga. Umngcwabo lo ubulamakhulu lamakhulu abantu kuhlanganisela abezenguqu, ingatsha zikahulumende kunye labasekeli balomdlalo. Kubika intatheli izindaba iStudio 7 uEzra Chisa Sibanda.
Unkosikazi kaRaman uVirginia Gumbo ongumfundisi emandleni lakhe eBotswana uthi usazama ukuzwisisa ngesehlakalo sokufa komyeni wakhe.
It's really a tough moment. It's a tough moment. I'm here to do a reset of my mind. The events that happened in this past week. Ngibonge kakhulu uthando kuyaduduza nxa ulahlekelwe usuthola ukuthi abantu balothando lungaka.
Indodana kaGumbo yakuqala ubukhosi ithi iduduzwe ukubona abantu abaningi okusebekayo bezokhalela uyise.
Ngiyabonga, ngizizwa sengi-right, ngizizwa sengithabile sengikhululekile. Asoze ngithole elinye ithuba lokubonga indlela ubaba wami angenzala yona.
Omunye umdlali wezenguqu owadlala lo Roman Khumbo kwi-Highlanders la uqembu lesizwe u-Alexander the Cool Ruler Maseko uthi kubuhlungu ubhubha kukaMr. Cash. Elinye njalo igama lokudlala likaRaman.
Silahlekelwe mfowethu, silahlekelwe too much. We lost a very, very serious hero. Umuntu obenguye kade ngagugula izinto eziningi for the youngsters and for all the other players like abafana lathi esadlala nabo.
Amazwi kaMaseko agcizelwa ngo-Amin Somapiri owayengumngane kaRaman njalo badlala bonke kubhoso.
Ngizwa ubuhlungu kakhulu, I'm loss of weight. Ngikhuluma ngomngane wami, he was my best friend. He was a brother to me. I can't believe it. Ramani namhlanje sifuleka lokukhuluma ukuthi ngathi because nguye umuntu kade ngingamazi ekade ngisiya naye ama deepest secrets ami.
Omunye umdlali wenguqu waba lodumo eqeqesha ngumuyi uRaman Khumbo uzenzo zemuramoyo uthi ura ube nguyise.
Wayengaso coach kuphela eground, wayecoach even laphandle empilweni zethu. Lahlekelewe kakhulu, sijabulile kakhulu, especially in class of 98. Sikuhlungu kakhulu.
Oqeqesha kwale Botswana njalo wasebenza engumseli kaRaman Khumbo uMandla Mpofu unqoma iqhawe lenguqu.
Sesiliphekezela iqhawe. Into engayithabela nje ukuthi knowledge yakhe yonke ayelakho ukuchiya yena wakhe. Sizofala sokusebenza.
Inhlanzo yezenguqu emhlabeni wonke jikelele eyeFIFA yethule umbiko wenduduzo kumuleko Khumbo. URosemary Mgatsa weFIFA Normalization Committee uthi laye udabukile.
Siyabonga uNkulunkulu ngesikhathi asinika kona uRaman. Lala kahle, siza kukhumbula your legacy that you left. We always cherish it.
UKhumbo wadlala eHighlanders liqembu lesizwe lamaWarriors, wabuya wabe ngumholi wamaqembu la njalo usebenze lamaqembu ezenguqu amaningi athiyeneyo kwele Zimbabwe, Malawi, South Africa leBotswana. Ubhubha kwakhe kudabule umdeni wakoKhumbo labantu abaningi. Uhulumende weZimbabwe uncedise kundleko zemva kaRaman Khumbo. URush ebeleminyaka engamathuma esithupha njalo uncwatshe ngelanga azalwa ngalo emangcwabeni eLady Stanley koBulawayo izolo. Imele studio 7 ngoBulawayo igama lami as a Jesus Bar.
Le yistudio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Ngesikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane, inhlanganiso ebona ngezempilakahle emhlabeni jikelele eWorld Health Organization ithi abantwana abedlula amathumi amathathu lanye 31 abagulayo njalo abazalwa isikhathi sabo singakafiki ama-premature sebesusiwe esibhedlela seShifa eGaza njalo sebethwalelwe esibhedlela esiseGibhithe lamuhla. Amabutho e-Israel ahlasele isibhedlela lesi ngeviki edluleyo kumpi esaqhubeka phakathi kwele Israel lele butho leHamas. Amalunga enhlanganiso ye-WHO ahlole isibhedlela seShifa izolo njalo athi sesibhidleke kakhulu. Kusenjalo abe-Palestine ababili babulewe izolo ebusuku empinile. Amabutho e-Israel aze ahlasele e-West Bank kulelo lizwe.
Sigcina masiko
wethu,
owenze
usenziwe
manje. Sigcina masiko
wethu,
sigcina masiko wethu.
Lamhlanje kweziphathelane lamasiko sixoxalo nkosazana Lilian Dube othole izicoco ezimbili ezokumhlonipha emsebenzini wakhe wokuqeqesha abantwana besikolo seMabhokodwane Primary School ngemigido yesintu kunhlanganiso yeMathebelele and Cultural Awards.
So esasikolo ngisabantwana besikolo abagida i-traditional dance engibatrainayo ukuthi bagide imigido etshiyeneyo etholakala kwele Zimbabwe nabomakhelwane abanjengeBotswana. Besilawo umgido weTswana wethuthuba oyi-1 namanye ama-traditional dances atholakala eMathebeleland leMzimbabwe ejikelele. Esami ngesokuthi ngibe ngu-best trainer obetraina khona lapho i-traditional dance ukuthi ngitraine abangcono kulabo abanye bonke. So yikho okungenza ngathola.
Selakela ngoba yini kwenye imncintiswano eselaphatheka kuyo?
Ah, sesanqoba kaningi. I think it's from 2017 ngikhalisa i-traditional dance emabhokotwana. Sesike sahamba ku-national kabili i-province sesibambe kaningi. Lanxa besidliwa ku-provincials but besifika kuma-provincial competitions.
Kahle kahle kuyini okukunika umfutho wokuthi ufundise abantwana imigido le? Kungani waba lokuyikhwabitha?
I think okunye kwangenza ngayikhwabitha ukuthi like ngathi esintwini uyabona ukuthi abantwana basawazi amasiko, mbona ukuthi abantwana baselanhlonipho, abaselambeko, ngoba basakwazi vele ukuthi ekadeni kwakuvele senziwani. Njalo la masiko ethu asalandelwa ngendlela ayilandelwa ngayo. Ezinye izinto sezisonakala nje mahlayana. Nganika nje example seduzane njengeZulu, iZulu kalisani kanjengakekadeni kalikwenza. Kungenxa mhlawumbe yokuthi abantu abasalandela amasiko, but abantu mbona ngani singabukela emasikweni ethu akudala esasivele siyikho khona. Mbona ngani abantwana labo bangaba le nhlonipho, babe le mbeko, babekwazi vele ukuthi kumele benzeni. Kungabi lalokhu esibabona bekwenza behlala ezitaradini yazi benathana nabo njengulani. Yazi kunzima.
Ngezinye indlela liyabafundisa la masiko, bawamukela njani?
Sebesibatshela ukuthi umgido lo wawugidwa kutheni, ugidelwani. Kunezinto zangikhona kulama-artifacts angisho ayatshiwo ukuthi lawa ngawani lakhu ngokwani. Like umgido webhiza, umgido wehosana, they know ukuthi kumele ugidwe nxa kuseyacelwa izulu. Kule mgido eyenzakala nxa uvunwa. Labafana lamankazana nje bayakuthakazelela kakhulu, babe bebaningi futhi ukuthi baye befisa ukuthi ngabe ngibathatha bebaningi kodwa kabe kungavumi. So lami ngiyabe ngithatha nje ixeka ihlekana nje lilingeneyo.
Lifuna ukuqhubeka lize liyefika ngaphi ngemgido ye?
Ukuthi thina nje siseprimary ngisho kodwa abaningi ebengibe labo abanye from 2017 bakhona sebengenile kwamanye amaqembu labo abeyenza izomgido zembube, abeyenza entertainment lani, labo asebekuthethe sokungumsebenzi yabo esebeyenza. Kunabanye abantwana silo abafana i-5 asebekwenza khona lokhu sabangena kwamanye amaqembu.
Wasebeziphilisa ngapho?
Sebeziphilisa ngapho.
Ungatshiyela abalaleli ingcazelo mhlawumbe abanye sebelibele ukuthi umgido onje ngowani njalo ukhatshwa ingoma enjani?
Iyosana siyabe sihlabela ingoma sebebayebecela izulu. Ibhiza lalo liseduzane liyaligidwa ngabobaba ikakhulu. Iyosana kakhulu kudala ivele igidwa ngabomama. Lalena enye imbakhumba. Imbakhumba ngumgido ikakhulu ugidelwa esishoneni kodwa uyabe ugidwa ngesikhathi nxa abantu sebeqedile ukuvuna. Isitshitsha siyagidwa kuyikhathi naxa ithethela lalapho bayafikela.
Lo nkosazana Lilian Dube ingcweti kwezemigido yesintu osanda ukwamukela isicoco kunhlanganiso yeMathebeleland Cultural Awards ngesizwe ezesiKristu.
Lamukela kuhlelo kuselela umoya igama ngutungamile inkomo. Namhlanje silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Usiphathelene mfundisi
ngeviki elidlulileyo bathandekayo benkosi njengoba sesihlangana njalo kolunye uhlelo lukavuselelwa umoya sikhangele ngokuloba kukaLuka chapter 11 ivesi lika-11 lika-4. Nxa bekhona abangazange babe lethuba lokuzwa ukuthi indaba leyo ithini, sizathi ngokuphangisa nje sibuye sibale khonapho ukuthi sihambe nini ndawonye. Luka isahluko lesika-11 ivesi lika-11 siyakubona ufundeka kanje: ngimuphi yini onguyise oyakuthi nxa indodana icela inhlanzi ayinike inyoka esikhundleni senhlanzi? Pho uma icela iqanda ayinike ufezela na? Sikhulumile-ke ngesikhathi esedluleyo labe besihlangana khona sikhuluma ngokwenzakala emndenini ukuthi abazali kabalaleli izicelo lezikhalazo zabantwana. Nxa besenelisa kuyinto enhle kababenzeki. Nxa kuyinto engathi iyabasinda, iyabaxaka, ingaphezu kwamandla abo, kababaphendule ngendlela etshengisela ukuthi bazwile njalo baba qalekhekisa abantu babo bangabachaphazi ngisho inkulumo lokhu abanye babethi nxa abantwana becela abantwana baphendule ngenhlamba uJesu mhlawumbe unyakhuluma ngakho namhlanje lesi sifundo ngithanda ukuthi esiselule sisikhangele kabanzi ngempilo esiziphilayo emphakathini lapho esihlezi ngakhona sihleli labasikhokhelayo abangathi bangabazali bangabaphathi bezigaba ngendlela ezishiyene bangaba ngosobhuku babe ngobhizinisi mina balezikhundla ezinkulu bonke nje bona babantu okhansila member of parliament sento nabo abaphathi bentambo zikahulumende naye uhulumende ngokwakhe bakhangelelwe ukuthi benzele abantu izinto abazicelayo kungakhathalekile ukuthi lezo zinto ziphuma ezikhwameni zabo okunye kuyabe kuvela uhulumende okunye kuyabe kuvela kulabo abalendidi yokusiza kodwa engikuthanda kakhulu yileli gama ukuthi labo bantwana nxa becela inhlanzi inhlanzi ngayifanisa lokuphila izinto ezibaphilisayo nxa abantu bedinga ukuphila kubo abaholi laba esingathi bafana laboyise kabenzelwe lokho okuzabenza ukuthi baphile kahle bangazi basukunyezwa njengoba uJesu esitsho ethi kambe umzali opheleleyo umntwana angathi ecela inhlanzi amnike inyoka kodwa siyakubona phakathi kwempilo zethu bakhona abaholi labakhokheli endaweni thi banike abantu inhlanzi babanika inyoka yiko okukhathazayo khona lokho kuze kuthi lanxa bekhalaza ngezinto ezisemikrini abantu ezibonakala bakhalaza ngezigwelani bakhalaza ngemigwaqo khalaza ngezikolo ezibhedlela bakhalaza ngakho konke abantu kubona labo ababakhangeleleyo ukuthi babahole kahle kanti-ke abanye impendulo zabo lokwenza kwabo uyazibonela nje ukuthi laba abantu bacela inhlanzi yebo bafuna ukuphila kodwa laba ababaholayo babanika inyuka abantu bacela ukubana labo baphiwe into ezimnandi labo kungafananisa leqanda kodwa ayiphiwa inkume kuthiwe kayihle lokho kuba isiqalekiso kuyisinengiso unkulunkulu unkulunkulu uthi lina baholi lina bakhokheli eliphethe lapho elingabe liphethe ngakhona ake lilalele ukuthi abantu bakhala ngani linganambethi lodwa leyo nhlanzi bona baphiwa inyuka le nkume akusebenzi njalo unkulunkulu akakuthandi lokho asiyikhulekele babathixo engcwele sicela laba abasiphetheyo nxa sikhalaza kubo basizwe basilalele nezikhalazo zethu ngojesu siyakhuleka amen
sibonge ke umfundisi Thandeko Zinti Mkandla ngohlelo vuselela umoya asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungamili nkumo
siyabonga ntungamili kesizwe ezabatsha
siyalamukela kuhlelo lwabatsha igama lami nguTaba Kancube namhlanje kuhlelo lwabatsha sixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka unkosazana Ncube unesikolo njalo esifundisa ukupheka eseschool of food africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo
i-gastrotourism i-experience ehlose ukukholisisa izivakashi zakuleli kunye lezemazweni omhlaba wonke jikelele ezithakazelela ukuzwisisa ezamasiko kuhlanganyelwe ukudla okushiyashiyeneyo ikakhulu okomgangatho ophezulu what we call indigenous foods okwakithi kuchadiswe lokudla okomhlaba wonke jikelele njalo okushiyashiyeneyo emazweni esengengahamba ngafunda kiwo
ekuqaleni i-Global Village Chef's Table inhloso yenu ngeyani
i-Global Village Chef's Table is an exclusive platform ehlose ukubukisa nokubonakalisa ubuhle belizwe lakithi ubunandi bokudla kwakithi esikuthi khona i-indigenous cuisine kuchadiswe lokwamazweni entshonalanga lasempumalanga American cuisine European cuisine Asian cuisine phakathi kwamanye ama-cuisine esikufunayo ukuthi abantu bakwazi ukuxhumanisa ukudla lamasiko babe lenzwisiso yokuthi njengoluntu umhlaba ufana le village njalo siyakwazi ukuthi sithole ukuthula nokuzwana nokuthandana sisebenzisa ukudla.
Kuyini owawenza ukuthi ukhethe lo msebenzi phakathi kweminye imisebenzi yonke?
Mina ngazala ngincane kakhulu esithini esilungu i-teenage motherhood. Ubunzima engahlangana labo yibo bangifuqayo ukuthi ngizithuthukise kwezemfundo ephathelane nomsebenzi wezandla. Ngakho-ke ngahamba emhlahlandlela ngathola kuvuleka ithuba le-apprenticeship in culinary arts. Nga-apply-ake ngenhlahla enkulu ngabizwa e-Victoria Falls Safari Lodge for interview. Ekuhambeni kwami nagada ibhasi egcwele abelungu abavela emazweni ashiyeshiyeneyo omhlaba, ngathola ithuba lokuxoxaxoxa labo ngananzela ukuthi yiyo le nto engiyithandayo. Xa ngingathola ithuba lokuthi ngifunde ngifike la okulezinto ezinje khona ngiyajabula kakhulu. Ngenhlanhla enkulu ngaphumelela kwi-interview yami, ngafunda e-School of Hospitality and Tourism obulawayo ngaqeqesha. Yikho-ke ekusebenzeni ngazimisela ukuthi ngizaba le bhizimusi elizathuthukisa abantu ngokuphela. Manje ngiwumqondisi wesikolo se-School of Food Africa.
Ungathini kwabasakhulayo abathi bona balothando lokuthi benza umsebenzi wokupheka njalo bayawenelisa kodwa belokuthandabuza okokuthi kungaba ngumsebenzi ongabaphilisa na?
Mina ngintombazana yasemakhaya ngokobhekwele emakhaya ikhefu number 39. Ngangingakhangelelanga ukuthi ngala ngivela khona ngahamba isibanga esingaka empilweni. Ukupheka kwangitshintshela impilo, kwangisiza ngaqala ibhizinesi lami lokufundisa abanye ukuthi ukupheka kuyakwazi ukuthi kugcine. Sengahamba amazwe ngathola ithuba lami ngalokho engikwenzayo, ngafunda e-America Mandela Washington Fellowship eyangivula amehlo ngananzelela ukuthi hayi lami ngingancedisa abanye abafisa ukusithuthukisa ngokupheka. Manje ngiqondisa isikolo sokupheka okuthiwa i-School of Food Africa abafuna ukulolonga ama-skills abo okupheka, befuna ukuthi baqale amabhizinisi okupheka, bebadinga imisebenzi endaweni ezibhadala imali ethe xaxa, kumbe abafuna ukulondoloza impilakahle yabo ngokudla, bangabuya e-School of Food Africa bafundise.
Kusigaba sabatsha namhlanje besixoxa lonkosazana Mhlela Usizo Ncube oqhuba umsebenzi wokupheka njalo engumqondisi wesikolo sokupheka ese-School of Food Africa esifundisa abantu eHarare kanye lakoBulawayo. Asihlanganeni ngesikhathi esifanayo ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguThabo Kancube.
Siyabonga Taboka. Iqembu lesizwe elama Warriors namhlanje lithole umklomelo walo wesibili eRwanda kumkhankaso wokudinga amaqembu azabuya phatheka kumncintiswano wezizwe zomhlaba ngomnyaka ka-2026. Intatheli zindaba yethezemidlalo uJoseph Njanji usethulela lolu daba.
Iqembu leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leli Nigeria emdlalweni oqhutshelwa enkundleni yehuyi elizweni leRwanda namhla emini. Ohlohlele iqembu leZimbabwe uKnowledge Musona ngehlandla lakuqala ilo mdlalo ukuthi leNigeria lilinganiselwe nguKelechi Iheanacho ngehlandla lesibili lo mdlalo. Limpumela ithiye omabili amaqembu lemiklomelo emibili iqembu ngalinye njengoba leZimbabwe libe ngutshiki lobhanqa 0-0 leRwanda emdlalweni walo wakuqala, kuthi leNigeria lona libe ngutshiki lobhanqa 1-1 leli leSotho ngosuku lokuqala olomkhankaso. IZimbabwe leNigeria areas kuswa ska group C ndawonye le Benin, Lesotho kanye le South Africa. Iqembu elizaphutsha imidlalo lihlezi phezu kwengalane yilo elizahle lithole ilungelo lokuyadlala kumncintiswano wezwe zomhlaba ozaqoqwa ngamazwe abalisayele Canada, iMexico kanye le United States ngomnyaka ka-2026. Iqembu le South Africa yilo elihlezi phezu kwengalane ngemva kokunqoba elikwenzele Benin nge-2-1 ngomgqibelo. Ngolwesibili iqembu leLesotho lizadlala le Benin, kuthi le Rwanda lizadlala le South Africa. Kolinye udaba olumela lomdlalo kuqube kule midlalo emibili namhla yesigaba seKasilaka Premier Soccer League yona iphele kanje. Iqembu leManchester Diamonds linqobele iIslanders nge-2-0 seGibo, ukuthi leRenters litshayele Bulawayo Chiefs nge-1-0 seNational Sports Stadium. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo, nginguJoseph Njanji.
Siyabonga Joseph Njanji, olivalelisayo yimi uSithandekile Mhlanga ngikhonapha eWashington DC. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara shaka muri yeZimbabwe.